Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izindukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni komnyaka ozayo.
Sithi thina ipassport ukuthi ikhwele ibe ku-150, siyakwazi ukuthi kulobo ungilimbani umnanga gola abantu bakhe abafake kuma-passport offices who are collecting imali edlula 150. I-passport actual price iyabe sikubo $300.
Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo.
Singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokhu abakaqali ukulima kathesi uDisemba usesephelile.
Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo.
Abantu bakobulawayo abeZimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika, bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Icele lebandla eliphikisayo ele MRP selihambise isicelo sokutshengisela emapholiseni phezu kokukhwela kwembadalo yepassport ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni kweminyaka ozayo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kusukela ngomnyaka ozayo ngozibandlela imbadalo yepassport izakhwela isuka kukhulu elilamadola ngamachumi amabili US$120 isiya kumadola alikhulu lamadola ngamachumi amahlanu $150. Omunye wabagcina isihlalo becele le MRP uMnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi banxusa uZulu ukuthi aphathise ekutshengiseleni lokhu ukukhangelelwe kwenziwa mhlazi ku-2 ngozibandlela phandle kwamahhofisi kamsitheli kobulawayo. Ngalokho sebelobele amapholisa incwadi bedinga imvumo, kodwa amapholisa abengakaphenduli. Amapholisa enkamba yebulawayo Central abengakaphenduli. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
But it's a nanzele ukuthi ano so isigumaguma lokhu ngoba iregistry i-department or i-ministry of home affairs is non-aligned to revenue collection agents. Ayivunyelwe ukukolekta izimali for other developments. So nxangisizwa uMthuli Ncube ekhuluma ngokuthi yena i-passport isifike 150 is approved by iParliament yeZimbabwe. Bengingakwazi ukuthi uMthuli Ncube uthi yena i-passport the reason yaba khona ngapho, besingakwazi ezimthwakazi Republic Party ukuthi ufuna ukumodernize ama-borders. Ama-borders kamodernizwa nge-passport fee, amodernizwa nge-the mainstream revenue system ekhona elizwe. So nxa kuyukuthi bona bafuna ukucharge $150 besithi bafuna ukuthenga izimota zama MPs ezi above 100,000, which means badlala ngabantu laba bantu. Awusoze ucharge abantu imali njengaleyo uphinde uyoba taxa nxa sebethumela izimali ekhaya. So thina ezimntu waze Republic but we are supporting i-vision ye-youth league yethu ethi akumiswe ukusebenza kwama-offices awe-registry, the civil registry department obulawa. Sithi thina hayi uba mnanga kwavele sezama okunyela i-budget yabo was not even conducted in the manner that is constitutional in terms of ama-consultations. So thina ezimntu waze Republic but sithi sisupport abafana support abantwana asisukumeni sonke ezimathebeleleni abasewange abasebaidbridge abasekwanda abangaphi ngaphi eplumtree imali yobugumaguma efuza ukuthi support amasela hayi asimiseni so sithi thina konke lokhu kokuthi amapolisa baza kuthini hayi kusezandleni zomthetho we expect the police to act according to the constitution. They are non-partisan as an entity. So we can't allow them ukuthi besiyalele ngoba thina sifuna ukuyotshengisela as a party ezisizwe ukuthi abantu bakithi bazaphelela emfuleni bebhajete izimali zokuthi bebuye ekhaya bethole izimali sezikhuphukile in terms of ukubhadalela i-passport. Abantwana bazahamba beyobulawa befele emfuleni befele endaweni ni engaso designated for traveling
khona ukubangele ukuthi litshengisele ngodaba lwamapassport zona indaba ezikhathazayo zeziningi kuyini kahle kahle
sithi sina ipassport ukuthi ikwere be 150 siyawazi ukuthi kulobungile imbane umnanga gola abantu bakhe abafake kuma passport offices who are collecting imali edlula 150 ipassport actually price iyabe sikubo $300 so asoze sikuvume ezimntu kaze Republic Party and we are ordering all our members and supporters sympathizers labantu bakumathebeleni wonke bonke ukuthi no akuvinjwe ivalwe laphana komsitheni laphana siyavala akuvinjwe ukuvalwe lapha
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo obecele eliphikisayo elebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga Inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ka-2024 ukhangelelwe ukuba lendlala emangalisayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zokunakekela uZulu owelabor and social welfare, umnumzana July Moyo wazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million ababhekane lendlala emaphandleni abadinga uncedo lokudla. Umoyo uveze lokhu ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-Food Deficit Mitigation Strategy lapho uhulumende azabambisana khona lenhlanganiso ye-World Food Program kanye leye-UNICEF ukudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wecholojo edalela eParliamente elilunga lebandla lezana uPF umnumzana Believe Gawule yena othi umumo usumubi kakhulu emizini eminenge
singena phakathi kwendlala enkulu kakhulu ngoba kwazise babankomo abantu lokulima lokho abaqali ukulima kanti esuDisemba usesephelile ngawe ayiwapha amabele angalinga ngoJanuwari akuna lutho esilukhangelele sikuthole so kumeleki kathesi kube namalungiselelo ayenziwa nguhulumende ukuthi abantu basinde endlaleni leyi ngoba indlala leyi engasapularelwanga abantu bazaphela ngoba nkomo uhulumende nguye omelele phambili ebeseqhombisa ama-non-governmental organizations abasincedise labo-WFP bancedise bazongena bakhangele kuqala bayenze loko kuthiwa yi-assessment yabo bayenzayo ukuthi kathi kusibile okuzafunwa ngabantu emonakalweni ongaka ikungakanani okungaba kuqhuba kanti kuze kuyefika kulwana umnyaka olandelayo enganjalo sikhangele kumnyaka ozayo engayesona isivulo sakhona siyabe singase sibe sihle ngokulandelana kweminyaka kodwa ukuplana kuqakathekile ukuthi i-government ihlingelele masinyane masinyazana engathi zikahulumente ezizimele zodwa yikolapho esikhala khona kakhulu ukuthi ababuyele bezongena phakathi kwabantu bezokhangela ukuthi umonakalo lo unganani zindakanani izimuli ezifuna ukuthi zithole ukudla zisinde kwambule phela nkomo kathesi silodukulumangalisayo kulezimuli ezikhangelwe ngabantwana childhood families ama-families akhangelwe ngabantu asezintandane ezingaselabanda kobani yiyo abantu abamele lonakekelo laba ukhangele kuhlolise ngoba sekukhokhele kune kungananzeleliyo ukuthi kulabanye abantu abadinga ukuthi abantwana abalezintandane zikhangelelwe phansi babe lohlelo kudu ozayo phansi lapha kutholakala isibili ukuthi abantu basize ngendlela ebuyayo le. Ngokunjalo izifundo zenkomo seziphelile. Kwala kunje nje esigabeni sethu ngathi nje nangaphetholojo inkomo ziphelile, inkomo bezicuka, inkomo sokumele kube nendlela yokuthi lakho sikhangele ukuthi izifundo ezifundayo kusiya phambili le. Abantu bengazi bangancedakala ndawo ukuthi kutholakale uhulumende lomhlawumbe engasezizimele zodwa ezanceda ngestokisidi esithengiswa ngemali ephansi. Kumbe esinye kabona sincedise abaningi ngoba banelisi bona ukuthi kwistokisidi ukuba uyazi ukuthi umuntu angathi usele ukudla imali yokuthenga ukudla kwakhe wathi umele ukuthengela isifuyo.
Izulu njengoba seleke lana endaweni ezitshiyeneyo okugoqela khona ngapho eCholocho, ungathi amadlelo asehlumile yini lamadamu asengenile amanzi?
Nkomo, okungithokozisayo kancinyane ngikubona ukuthi lapho engikhona kathi sengiseCholocho namhla ngibona izulu liyana Nkomo, ukuthi ngikhangele nje ngihleli ngibona le ndawo engiyo esigabeni seCholocho lapha ngaphansi kwesigaba sikatatifutate egulu. Ngikamela ngibona ukuthi izulu liyana sibili kuhle phandle la. Kuhle sibili kunoko phandle. Kuthi phandle yakhona nale mkhulu masikhangela bezomkhathi laba ngokuvonekela kwabo abakutsholo laba abasiphuphulela khona. Kuyakhangela ukuthi engenye kungaba ngoku kusilibazisa nje ngokubona kakuphela. Yiko kungithusayo kodwa engikubonayo izulu liyaqhophekela nje izimela kuhle sokuhlumile sokuluhlaza yabe izifuyo zeneze esakade zisiwa. Ngithemba ayiwe aseli kuwa kathesi namanzi sekukhona kwezinye indawo engase kuyikusila kwazo izifuyo singazi mali ngaphambili.
Umnumzana Believe Gawule isakhamuzi seCholocho njalo waka waba ngumeli walesi sigaba edalela ephalamende ulilunga lebandla leZANU PF. Umhlabeleli wengoma zokholo u-Eric Moyo obhubhe kwele South Africa ngeviki edluleyo ubekiwe izolo kobulawayo emathuneni emvutsha. Umoyo obele minyaka engamachumi amane lambili ubehlabela leqembu lakwele South Africa ele Joyous Celebrations. Siqoxe lomsakazi u-Ezra Chisas Banda ointatheli izindaba ye-Studio 7 ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Eric Moyo umculo weZimbabwe wedume kakhulu wazalwa umnyaka 1982 wakhulela khona bawuntuduzeya kuthunqa obulawayo engumuntu oculaye enkonzweni ezijeneyo zamuntuduzeya kuthunqa obulawayo kwaze kwafika umncintiswano lwaphuma umabona wothi ukuthi hayi abazizwa owabazi ukuthi balelizwe elimnandi lokucula sicela ke lingene lokuthiwa ke East Africa Idols waseba umunye lo obhalisayo wangena ke bamthola ukuthi hayi umuntu uyacula. Wacula ke lapho yayinyakuqala le Idols East Africa Idols wanqoba enqoba nje bonke laba ke esithi Southern and East Africa waba ngokuqala waphiwa ke imali ke efika amadola emelika edlula ke i25,000 emadola emelika US dollars wathethe nqubile kanjalo ke ayi abe South Africa ubaba Lindile Mkhize owayevelesele Joyous Celebration iqembu elicula ke umculo wengoma zokholo i-gospel music wabe mthatha wathi ngubonile umabona kude ngicela ubuye lapha South Africa wathi hayi wena nje umuntu ocula nganga cela ukhokhela iqembu lami ube ngocula phambili njalo uyazi Joyous Celebration labantu abaningi abakhokhelayo abacula phambili bale kwaya ikwaya benkulu. Eric wayengulowo ke ukhokhela ke ikwaya le Joyous Celebration wacula kanjalo ke u-Eric wangena ku Joyous Celebration lawo ayi 18 Joyous Celebration 18 yaba lodumo kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Ungathini wena ngomculo wakhe ngamafitshane ukuthi ubungumculo onjani njalo ukhanya uthakazelelwa ngabantu abanye?
Umculo lo we Joyous Celebration umculo ke odume kakhulu udumeke iAfrika yonke lasekhona lepheshe kolwandle idumele liqembu elihamba amazweni amaningi bilihamba la Eric Lee siye amazweni amaningi ecula kanjalo njalo ke abantu abaningi bamazi ngempahla zakhe ezintshintsha lezi egqoke bonakala phambili lapha kanjalo engumuntu ojava kakhulu ebegida kakhulu wona manxa behlabela bamthanda abantu eSouth Africa bamthanda kakhulu abaningi bakwenza ngoba abantu bengazi lokuthi ngwase Zimbabwe bamangele ye ukuthi ke umculo wakhe hayi ngoba sithuya celebrations yachaya into khona ukuthi bengenzi kakhulu ezakhethu kodwa bechala leqembu lejoya celebration abantu wakubulawayo bezimbabwe bonke badabuke kakhulu ngokuthiwa u-Eric bayakhala eNingizimu Afrika bayakhala abantu bonke emhlabeni wonke jikelele nezolo ke isidumbu sakhe sibuyile sivela khona le South Africa safika lapha namhlanje kuseni kwenziwa lokuthi uyayiservice wase siyabekwa emangcwabeni emvutshwa kobulawayo bekukhona abantu emangcwabeni emvutshwa nxa siye Trinity lapha bebekhona namhlanje abantu ke badabukile bebuyile vela ke South Africa njalo lezulu belisina okutshengisa ukuthi bengumuntu omkhulu kakhulu ke abantu babuhlungu ingoma zakhe ziyohlala zikhunjulwa ngabantu kodwa abantu uncedo liqembu lakhe lejoya celebration likhona akusoze kukhanye ukuthi u-Eric kaseko kodwa abananzelelayo bazabona ukhona ongasekhoyo la ngoba bekhokhela phambili yikho ngamafitshane u-Eric Moyo lo sizalwane seZimbabwe esibele mnyaka eyi-41
lo ke ngu-Ezra Chisa Sibanda umsakazi njalo eyintatheli zindaba ye-Studio 7 okwamanje ke sizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lokuthi kulexuku labantwana abangabafana ababonakale abangaba leminyaka yokuzalwa engaphansi kweyithumi lanhlanu ababonakale kumabonakude benatha utshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi bayibonile imfanekiso yabantwana laba esisabalele enkundleni zokuxhumana njalo bacwayisisa ngalolu daba. Iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liqoqa ukuvuselela ugatsha lwabatsha oluthiwa yiBorder Gaze Youth Militia abazakala ngelokuthi ngama-green bomber ngenxa yocuku. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni linjani walaleli labasakazi hayi siyayizwa indaba yeZANU-PF le iZANU-PF sithenga izikhali ezibhedlela kwalamithi iZANU-PF sithenga izikhali akula mgwaqo abantu balamba indlala kahle kahle upresident lokhona vele kusho ukuthi kaso president ocabangela abantu but wathi ngene embusweni wazichaya umnyacane ngani umuntu ozacabangela abantu bezimbabwe kanti hayi umuntu ozicabangela yena labantu abake ubona sethithe abantu abakwaqo sezikhundleni kahle kahle lapha kuthi ukuthi akula democracy eZimbabwe ivoti la futhi alisebenzi lapha abantu beZimbabwe sokumuntu bebambane bethi sokwanele manje sokwanele ngoba bebambane bonke nje kungabi kube yishona ndebele tonga wonke umuntu obambane ukuthi bekhiphe uhulumende lokhona bebese bebona ukuthi mase bekhiphe lo uhulumende lokhona bayenza njani sebe negotiate etafuleni ke manje ngoba lapha siyahlupha sithi labantu abantu behlupheke beze bethi lezulu anzweni uhulumende lokhona iZANU-PF ayiphuma empusweni sehlulekile
sanibonani bafowethu ninjani nje nonke hayi siyabonga bafowethu indaba nje linika zona hayi ake ngihlala edabeni mina ke ngizobuhlungu kakhulu ngala madoda lawa abasupportizana nalo sisinyana lona naye osengenwe umkhuhlane wobuthakathi emncane yangake zondwa ngabantu ekhethe nje ukuzondwa ngabantu ufuna ukuthanda yibona abantu abayifonyana abeZANU-PF ngenxa yokuthi ufuna ukuqumbisa isisu sakhe hayi ya ngaze naba nenhliziyo ezimbi madoda umuntu impela liyalidla igazi labantu liphila amagazi abantu nenhliziyo ezimbi licabanga ulilalezi ukufa yabezwa nalaba akhuluma khona abantu bezana uJoseph Chimama manje uyakhuluma uthi yena umuntu kufuneka asisebenzele angadiphendele kuhulumeni njengakuphi wena Joseph Chimama umuntu uyayisebenzele khona uyasebenza usebenzani akuna currency money akuna lutho kodwa ubhizi ukuthi umuntu ufanele asisebenzele yenze yiphi imali eyenzeni khona ukhobra ungatshela ukuthi umuntu ngalokho uzangaphila ikhobra uzothenga ubani ngayithenga ngale cobra kodwa abanye abantu fa bephelela ekhanda becabangela abantu phela kuzoliphelela one day is one day kuzofika isikhathi senu sizofika nani zofaka buhlungu ngiyabonga
studio 7 studio 7 ngabe njani basakaza wakhe sibonga umsebenzi olwenza abasakaza sibonga umsebenzi olwenzayo ngabe izindaba right studio 7 lapha kule ndaba engani yangikhathaza lapha yabona indaba kaChabangu le studio 7 indaba kaChabangu le sicela ukuthi amaZimbabwe amahle izinanzelele into ekakhulu abantu bakobulawayo ekakhulu abantu bakamthwakazi yabantu besindebeleni ngiyabona into yenziwa nguChabangu le kahle kahle mangithi ngiyibhekise sakuhle le into le ngamanyala le uChabangu wathengwa ngenxa yendlala uChabangu isidawo hlale edakiwe imisebenzi yakhe ayazini wathengwa ngenxa yendlala ethengwa ngosikoti ngoba thina ekuxabaneni kwaba kwenzayo ngabo ku-Triple C thina besingavuki ukungena kangawo of course lathi besisupporters be-Triple C kodwa besingavuki singene kangako kuleyo nto then into esukisisihlukumeza lapha yokuthi thina sikhethile abantu kade sibafuna kobulawayo sabangenisa abantu abezizabanza kobulawayo abantu besindebeleni ngoba thina into esingayifuniyo kobulawayo into ethiwa yi-ZANU PF asiyifuni into ethiwa yi-ZANU PF kobulawayo kanti esinango uChabango hambe sasithathela i-ZANU PF yarare zoyofaka kobulawayo loo Chabango kahle kahle kanti ayikho enye imizamo engenziwa upresident uChamisa yena ekhanyela yethule kangaka kuyini okwenzekala kahle kahle ye bantu abalaleyo lani lapho akhe lisize lapho kumbile ngaba nombono ongcono lapho atsha ngalo uChabango isidawa umuntu othengisa isizwe esikhaya umuntu osithengisela emathebeleni kuzani PF sikhanyile nje
sabona studio 7 ngikhuluma ngilapha eZimbabwe yabona izanu lekho kwenza ikurepa irepa abantu ihlule kubusa irepa i-Triple C ukufanana lokurepa umntwana omncane lekho kwenza sithole zimo yena ngabe nje wana wathi wathatha wazibuza ithi wawina ngabe uyalungisa izinto ngendlela yakho hayi khona ukuhlahla athi ukhonde igama hayi esitema sizoze sivote ngoba kusincede ukuvota
salibona studio 7 salibona nabasakazi bethu enjani thina siyancenga ndingemphawula njengaloko kwenzekala ezimbabwe ha shouthi ezimbabwe zizohlala sikhohle izanu izibusela izenzela umathanda nako sezoke zishabanga labo weshme ncube labo tenta ibhithi bathi izanu fanele ibuse anike izanu ipower so hayi kule nto singayenza sokuzosebenza mdala ngozosesidlulele avele tenta ibhithi labo weshme ncube labo sengishabalaga kulalizwa aphela kulaphatha abazoyivula futhi ayikho laba nje baqonda ukuthi bedilize isisi izanu ibuse angazi ke bazotholana ngemva kwalokho hhayi nkosi babusise kulokho abakwenzileyo namalungelo abantu behlale phezu kwabo babusise
studio 7 sakubona kanye labalandeli bakho uhlale phezu kodaba njalo ngingathi studio 7 ukuthi ama-SMS ukhetha anjani kodwa sengathi ngima ngithi ngiyabheka ukhetha asekela kakhulu uhlangothi lwe-CCC thina abanye esikhuluma izinto ezingahambisani lento zabo-CCC lezo vela usasifundi khonapho lowo muntu okhetha ama-SMS siyambona ukuthi vele thina wethu uyasibandlulula akasikhethi ngenxa yokuthi asikhulumeli i-CCC leyo CCC futhi asinandaba nayo inamanga okunjengoprezidenti wakhona unalowo uChamisa wakhona othi ye uThwabangu akamazi akekho umuntu okukhulumayo manje ukuthi ye lo muntu unamanga lo lisho ukuthi angabusa vele kukhona ukubusa ngeqiniso azokuyenza yena elamanga kangaka lo muntu lo hawu studio 7 nawe sicela sibili iindaba zakho zibe ngezoqoqo zingabe yilezi ezisekele hlangothi siyabonga
studio 7 mina ngitizani yonke nje lama-leaders akhona wonke hhayi abaphume bayehlulekile since namhlanje singabantu basezimbabwe asisahlonitshwa noma yikuphi sihamba sithethiswa emabhasini ezitimeleni emateksini siyathethiswa ngendaba yezanu hhayi abake bephume asisabadingi noma uprezidenti ayelifini vele noma engabuyanga kasisamdingi kake phume ke bona abanye ukuthi bazenzana akake nikeze umfana omncane ke vusa ilizwe bake basale namancuwa wabo sokungamancuwa ngeke bavusa amancuwa sifuna umfana omncane umkomana kangene aphinde mkomana zanu uphumanini liyafosta phumanini lihambe hambani liyehlala kathi li-retire nini vele ku-retire nini kati
Studio 7, Studio 7, sanibonani baphathi bethu, siyalibingelela eminyakeni omutsha, sithi happy umnyaka omutsha singena kiwo. Hawu siyabonga Studio 7, siyangami abe abantu bonke babambana, bonke abantu kukhishizana okuqala ukuze siqhubeke ngempilo e-right, siqale umnyaka omutsha sibe right. Siyangami abantu bonke babambana balwelezana iphume embusweni, phume emandleni ukuze sithole ukuphila oku-right.
Ngifuna ukuzwa kuphela ngosengezo Chabango lozithi we-CCC ukuthi ezerikoli abantu abaningi kangaka, isizathu sakhona owasisolayo la engowe-party yisiphi? Okokuqala ngizobuya endabeni kamalaki Nkomo lothi yena izanu PF hayi libandlela ibusa elingelamsindo elingelani. Ngibe sengibuya kwekamsaka lo webhingalo obuka into engcolileyo eyenzile yinto enhle oniyingcolile. Ngizwa ngisethuka siloku into wakhona kuyamangalisa. Hayi kangisoli, kuya ngokuthi umuntu ubona njani. Kodwa-ke ngakuthiwa bayabona abantu labo ukuthi balahlekelwa ingqondo nganokunye bathula ngabakukhulumi ufa lakho kuphela kungaphakathi kwakho ungakuveze ebantwini, ngoba mhla ilizwe elingatshintsha libe ngesinye isimo abantu babekwazi baza kukhangela njani. Ngiyabona.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, amapholisa isigaba seColorado athi acwayisisa udaba lokwethuselwa kwabehluli kulandela ukususwa kwalowo wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump kuluhlu lwabangavotelwa kukhetho oluzayo. Amapholisa alile ukuveza okunengi ngalolu daba besithi kungafaka engozini abehluli laba. Kusenjalo ukudonselana kokuthi uhulumende welemelika aphathisele Ukraine kumbe hatshi, kumbe njalo aphathise ele Israel kuphela ngemali yokuzivikela kuqhubekela phambili. Sixoxe locubungula izombusazo unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ngowuphi umkhokheli welizwe lemelika ongaqeda impi ezikhona esezidonselele lelizwe lemelika phakathi kwazo.
Lezo zempi Russia leye Israel Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye i-Israel ubengaqina esenzele ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamatshe lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi Ukraine esenzele ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden. Kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise nge-Israel uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi i-Israel ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hhayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga, kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Alathi siyabonga. Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esilethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje emaphethelweni. Kodwa singayehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ezikhokhela. Umanisipala wakobulawayo uxolo sikhangele ke indaba ebezikhokhela. Icele lebandla eliphikisayo LAMRP selihambise isicelo sokutshengisela phezu kokukhwela kwembadalo yepassport emapholiseni. inkokheli yezigaba isikhuthaze uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimele ukuthi baqhelise inhlelo zabo zokuphathisa abantu abalambayo ngoba umnyaka ozayo oka 2024 ukhangelelwe ukuba lendlala embi kakhulu emangalisayo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye namhlanje ntambama ngo 7:30.